Akusizi ukuthi abantu kunje kube lokhetho, umuntu abuya azokhampena abantu bavota aqedi lapha flathe lahambe aze ayebuya futhi, so kumele akhumbuze abantu ukuthi bavotele yena. So hhayi, okokhetho lweZimbabwe akusizi lutho right now. Kuyamele sitshintshe ukwenza mpela, sibone ukuthi kunje njengamanje silwisa ukuthi ngabe abantu bakithi bavula amehlo, kube ngabantu bakithi abasiphetheyo sizama ukuzenzela. Ngiyazi ukuthi ma kungaba noNcube, Ndlovu, Dube, omunye lomunye akhangele isigaba sakibo, mbona ingani yindlela okungasizwana ngayo, hhayi ukuthi kuthathe umuntu wale kwenye indawo kuthi ufakwa ngapha. Laba bantu labo sebesenzela nje ukuthi umuntu adle laye labantwana bakhe lemuli yakhe, abalandaba labantu.
Ye, wothi sizwe ubabuntini. Babuntini, ukhetho nxa lungenziwa lamhlanje luyanceda ubani kweZimbabwe?
Hayi, ukhetho lolo ama-by-election akulawo muntu vele luzamnceda babadube, ngoba singakhangela intengo yakhona izeg yathi kufuneka $18 million. So yimali yama-taxpayers leyo. So lolu khetho vele akula muntu ozasizeka. I think ongasizeka lowo owawina, ngoba kuthiwa kawinanga i-2018 elections upresident u-ED. I think nguye ongathola khona i-legitimate. Besikhuluma ukuthi indaba iZANU khanya iwina ama-by-election isikhathi sonke. iZANU 365 days a year iku-election mode. So abanye kuzamela bekhona bezadinga izipanela zemoto ukuthi belungise, but iZANU vele ihlala yona kwi-election mode. So kusuka kube lula ukuthi bewina ama-by-election ngoba kuba le voter fatigue kuma-opposition party esikhathi esikhulu. Ibe sengibuza ubaba uMoyo. Ubaba uMoyo bekhuluma ukuthi khona khona koBulawayo kumbe eMathebeleland kumbe i-MDC kumbe iZANU iletha abantu beMpumalanga. Kodwa nxa yena sebuza ukuthi nxa kula ma-by-election uzafielda yini yena ama-candidate kaMthwakazi kaZwakali.
Baba uMoyo, nankhu umbuzo.
Kusesilesisanasana umtshado wezinja esisawubukele, sizohlala phansi lathi njengobukhokheli after i-decision isinjani isiyenziwe. U-deputy president wabo uGovea Chiwengwa wathi ama-elections awakho because of COVID. Unos vele besithi ama-elections awakho inqebe ya-buying time, balentiwa abasayilungisa inkungwana yabo, beqeda batshela ikhothi bejirulani lathi ama-elections sekhona. So wena ungagijima uphonge ukuba ngumuntu othathekayo ngamagemu abo, uzabonakala usuthatha i-decision engekho solid ngoba wena uyangena ekulegitimizeni lokuganga kwabo. But okumxoka ikuthi ebaraphika ikami iqhubeka ilwa ngento ezihlupha abantu, kakhulu into zelendi lezi